VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC. Olamukela emsakazweni weStudio 7 ngensonto omhlaka 7 kumfumfu 2018 usithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje, lanxa usiba lukhulu webhanga elikhulu leReserve Bank umnumzana John Mangudya esithi amafutha emota awepetrol asekhona ngoba uhulumende wathengile, iningi lithi lokho akubonakali ngoba kulokhu kule ndwendwe abantu befolele amafutha la.
Ungakhangela izinto ezifana labo cooking oil nabo zinkwa kukhuphukile kona lapha emakhaya, iningi vele selizabona ukuthi ingxenye mhlawumbe ngesisimuthi kuphela. Abantu bakithi vele imali naleyo okuthiwa yibhondi okwakuqala abazange bayamukele.
Siza kuzwa iziphathelane lamasiko abatsha, njalo sizwe ezokholo lwesiKristu silomfundisi Thandeko Zintimkandla.
Kula kokuvuka esigodini uNkulunkulu athathe afake inyama zile msipha empilweni yakho akuphefumulele umoya omutsha uvuke ume ngezinyawo. Labakade bekuhleka, labakade bekukhangelela phansi bamangale sebebabaza ubukhulu bukaNkulunkulu.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Lanxa usiba lukhulu webhanga elikhulu leReserve Bank umnumzana John Mangudya esithi amafutha ezimota awepetrol asekhona ngoba uhulumende awathengile, iningi lithi lokhu akubonakali ngoba kulokhu kule ndwendwe abantu befolele amafutha la. Umnumzana Mangudya wethule umbiko oveza ukuthi uhulumende usebenzise imali efika amadola ezigidi ezilikhulu i-500 million lamhla lapho ngoba imali le eyobolekile eyokuthenga amafutha la ingqoloyi kanye lokunye okusilelayo. Imithi ezibhedlela layo ibikwa isilela. Ngalokho uhulumende uthi abantu yibo ababangela ukusilela kwalezimpahla ngoba bezithenga ngobuningi bazo bezifihla bese sabela ukuthi abayi kuzithola kusasa. Kusenjalo ibandla le-MDC elikhokhelwa umnumzana Nelson Chamisa lethule umbiko lisithi kufanele umnumzana Mangudya, umnumzana Ncube, umongameli Mnangagwa labanye babo bechiye umsebenzi ngoba sebehlulekile ukuvuselela umnotho welizwe. Umanyano wenhlanganiso ezizimeleyo we-Civic Society Organizations lawo uhlangene izolo wathatha isinqumopho esifanayo. I-MDC ithi ibandla le-ZANU-PF aligcwalisanga izithembiso elazethula kugwalo lwalo lwe-manifesto ngesikhathi sokhetho ngoba lathembisa abantu okungasikho uqiniso kusobala ukuthi ugwalo lolu babe sengalezimithiyo. Selokhu sikudaba lunye, sixoxe lomnumzana Thamani Ncube usomabhizimusi ohlala eMadlambuzi ePlumtree ukuze sizwe ukuthi kwenzakalani ngalolu daba emaphandleni.
Imali veyinana lento yepanic, that's how it works. That's how even ivalue yama-shares, ama-organizations, ivalue yemali ye-country is run. It's about what is being said, it's about what has been experienced. You go determine the value imali ne-value nokuthi umuntu uhambe siyathenga how much bread in the morning.
Kuyikuthi imali leyi 500 million sisetshenzisiwe ukuthenga lezi impahla ingaphela ke.
Disappointing thing is that possibly isiphelile vele bathengile. Kunomunye uMr X othethe 200 or 4,000 liters of fuel uzibekile uzitshela ukuthi uzezithengisa ngemali edulayo. Abantu phela under panic circumstances they hoard. Abakwizathi i-hoarding in economy. So sikhuluma nje kunama-fuel abekiweyo ezindlini, abekiweyo emakama afihliwe ngoba ke angithi demand ingayakhwela economically, i-price you can raise it ngoba abantu bayazibaningi. So you say ukuthi if kuba ningi kanje, instead of selling this thing for 5 rand, I'm gonna sell it for 20 rand. Wonke umuntu abasegijima abisa kuphela because the circumstances are difficult. So that's the thing. beyiphika phansi siyakhona ukuthi situation ibe right, but because of our experience, this is the thing that government should understand.
Sesikhangela umthelo lo osanda kwethulwa ngumnumzana Ncube, lokunye nje okwenziwa nguhulumende, ubone ngani kuzaba lo mthelela ungcono yini kwezomnotho?
Again, I think central to what I'm saying to you is, as long as no one sits abantu beZimbabwe down to explain to them why we are doing what we are doing, nothing is going to succeed. So what yini ke umthuli Ncube nomagutsha abafuna ukuthi abantu beZimbabwe bayibone enhliziyweni zabo nasemehlweni abo, ukuze bathi okay, cool, siyafisa ukuthi sidlule entangala sisiya lapho esiya khona, ngoba sisibonisile ukuthi siya kuyo. Akufuzanga ukuthi abantu babanjwe njengamakholwa nangenkani, but inhlelo zabo zingabe yilo hlonzi. Okwehlulayo kuyikhona ukuthi abakucommunicate-anga kahle. Kunale inyakanyaka ethiwa yi-grapevine ngesilungu, ongathi uyabe ngesinto bekangamahungahunga. It's a very dangerous thing. Iyakhona ukudiliza into enhle. Uthi ma uhlezi nanje uze kuthiwa ubani uthe kusasa uyavuka ediliza indawo enje, uqale nje leyo nto ibe yinkalakatha yento igcwale zonke izinto, abantu bakhasi ukuphanisa ngento engekhoyo at all. So the most important thing, apart from ukuthi inhlelo zabo zilohlonze kumbe ngezamanga, is for them. Kufeze ukuthi babe very aggressive in terms of communicating. I don't know why they don't take that serious. Siyakwazi ukuthi hamba kuma-elections, abantu banye baziwa bacomplaina, but at the end of the day, these guys have umuntu olwa nabo kuthiwa i-opposition, who is communicating thoroughly. I-opposition ayidlali, iyacommunicate in terms of ukuletha izinto kuthiwa zimbi. Ngiyabona enye ungani ifilimu kuthiwa ungani umthuli Ncube nabomaguzi nabomnankagwa bahlanje kuthiwa imuvi yokudiliza iZimbabwe. So they're actually very aggressive. Now, who is there who government or counter this thing that the opposition is doing? Umthuli Ncube akathenwanga ukuthi akhulume nabantu, uthena ukuthi alungise imali. Umagusha akathenwanga ukuthi akhulume nabantu, uthena ukuthi alungise imali. Uyabona lowo minister wakudala othiwa nguJonathan Moyo, he was very aggressive in terms of communicating. Aze agcine even ezingoma, ezingoma yazikhumbula izingoma zekudala kuthiwa wonto mZimbabwe and wonto emini, wagcine evala even namanye ama-programs because he wanted to send a message to the people of Zimbabwe. There is nothing like that right now.
Lapho ke lizwe umnumzana Bernard Bhekilizwe Ndlovu, ingcwethi ecubungula ezomnotho welizwe, yena obehlaziya ingxabangxoza ekhona kwezomnotho welizwe elizweni. Sesizalethulela ke ingxoxo lomnumzana Thamani Ncube ebesiyutshilo ekuqaleni. Yena ke ngusomabhizimusi ohlala eMadlambuzi ePlumtree. Usichasisela ngokuthi kwenzakalani esigabeni sakhe ngalolu daba.
Okwakuqala vele sikhuluma ngabantu abangelandlela abangathola ngayo imali okwakuqala. Then okwesibili ukuthi bona labo abayitholayo emabhanga ayitholakali. Bese kusithi khona la marandi lawo ade sivele siwajwayele, hhayi ukhanya ingani akusela mali vele elizweni. Kwehlula thina nje singama-traders sinje sesicina usehlisa intengo lokhuyana okumangalisayo kwenzela ukuthi khona wenelise ukuthola lona lelo dola eliyabe likhona musesileshile elilodwa. So sesicina sesehlisa ama-price ngendlela yokuthi akusela nzuzo vele, ngenxa yokuthi khona la uyabe ufuna ukuthi kwenye ubuyele ekhaya ule dola lona lelo lesinkwa kuphela. Ungakhangela izinto ezifana labo cooking oil nabo zinkwa. Kukhuphukile kona lapha emakhaya, iningi vele selizabona isiko ingxenye mhlawumbe ngekhisimusi kuphela. So okunye mina enginanzelelayo yikuthi khona abantu bakithi vele imali naleyo okuthiwa yibhondi okwakuqala abazange bayamukeli, ngoba thina ungakhangela ngapha sisemngceleni phele thina ePlumtree. So ama-traders amaningi izinto soda kubo kutswana la kubo South Africa. So awungeke wahamba nebhondi khona ngale, kanti ke awungeke wahamba ebhenki unenhloso yokuthi khona uzathola amarandi kumbe ama-US dollar uwathole.
Manje izakhamizi ziphila njani?
Impilo yezakhamizi inzima, njalo siyabona ukuthi khona ukunzima buzaqhubeka busiba khona, ikakhulu ngasinanzelela ukuthi khona sokukhulunywa lodaba lokuthi khona lo nyaka kungani umkhathi awusoze uhambe kahle, izulu lizaba lilithwana lisoze lenele. So sikhangelela ukuthi khona kuzaba nendlala kwenzelela abantu bakithi bathembele elizweni lase-South Africa. Kodwa-ke siyabona ukuthi khona i-economy yase-South Africa layo ingani iyazamazama, nalabo abafikileyo abafisa ukuthengisa inkomo nezimbuzi uba novalo lokuthi khona athengise ngebhondi lona leli ozathola ukuthi khona ingxenye intengo yalo ukuthi khona ngaba lele $10 US dollars isilingana le 20 bond nale. Bengikhuluma nabanye bekhuluma ukuthi khona kule ndaba yabantwana besikole le asebenyiselwe i-exam fee ngama 30 something dollars. So akulusizi kakhulu into eyenzakala elizweni lakithi besifisa ukuthi khona luba kule ndlela yokuthi khona kulungisiswe ngoba umonakalo esiwukhangeleyo lapho uzaba mkhulu kakhulu lo nyaka.
Lo mnumzana Thamani Ncube usomabhizimusi sixoxelaye esemadlambuzi ePlumtree. Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha a Voice of America eseWashington DC. Ngeselichiye kancinyane ezandleni zika Gibbs Dube we Studio 7 esethulela isiphathelane lamasiko.
Sengana masiko
wenziwe manje
ngelo baba mkhulu babelo bola
namhlanje sicoxa lenduna uMathema ongumgcini sihlalo weCrown Council ebona ngokugcotshwa kwethole lesizwe sikaMthokazi uPrince Bulelani Lophengula Khumalo sizwile ke ukuthi amakhumalo asemgcobe ukuthi abe nguye phela ozathatha isikhundla senkosi uLophengula kamzilikazi kaMashobana. Yes, siyakwazi ukuthi phela bakhona abanye abalokhu besithi yibo okumele bethathe isikhundla lesi.
Mama Mathema, akusichazisele sibili abantu bangani bathabile kakhulu besizwa kuthiwa uBulelani Khumalo ugcotshiwe koKhumalo ukuthi abe yinkosi yamaNdebele.
Angeke ngichasise owaKhumalo, mina ngingachasisa okuphathelene le-Crown Council. OwaKhumalo, uKhumalo ngokwazi kwami kumbe ngingathi even nxa kubekwa yona induna ngokwayo, igcotshwa ngabakwabo emsitha. Okungakafiki ebantwini okukaZulu lokhana okwenzakala phakathi kwabantu. Okwenzakala ebantwini yikho engingakhuluma ngakho engingakwazi ukuthi ngabe yikho okwenzakeleyo kumba kwenzakalanga okwaKhumalo ngokwemsamo ngoba okwemsamo kwakungenelwa noma ngubani lokhana kuyabe kakhulu kubikelwa amadlozi akoKhumalo.
Yes, siyakuzwa sibili. Akusichaziseleke ukuthi khonokho ke okwenzakalayo ukuthi ke kube le nkosi yesizwe sikaMthokazi njengokukhuluma kwami elawe, akuchaziseleke sibili abantu ukuthi kambe kuqakatheke kanganani ukuthi kube le nkosi.
Ukuqakatheka kuqakatheke kakhulu ukuthi kube le nkosi ngoba isizwe leso kuthiwa ngasamaNdebele sidabuka vele sile nkosi sisuka kwaZulu sizofika lapha kweZimbabwe sasivele sabuya sile nkosi. Asiyo into entsha, into eyachithwa njalo ngumbuso wona lowo owenza abantu bahamba babhonjwa emazweni oZambia kubo-Angola langaphi langaphi bezama ukuthi bavuselele into zakibo ngoba yikho okwachitheka khona isizwe ngaleso sikhathi.
Ukuvuselela lokho elikwenzayo sokuyafika yini emaphethelweni?
Ye, lapho besibambe khona ukuthi sisamiswe ngamakhosi oyikakhulu amakhosi ngoba walaphana mhlaka 3 kwagcina sokumangalelwana uhulumende engazwisisi ukuthi wayeisizwe samaNdebele sesifuna inkosi.
Kodwa sele kubambe njani okwamanje?
Okwamakhosi lokho kusemakhosi.
Kuthiwa kuzahamba njani? Alikakhulumi ngakho balibiza nini?
Hayi, asikabizwa kodwa lathi sikhangelele ukuthi njengomina njengo-Crown Council Chairperson kayele ukuthi sike sihlale sihlale phansi lezinduna sibone ukuthi udaba lolu singalubamba njani.
Induna zonke zithini ziyamsekela ukhuma uBulelani yini?
Angele ngithi ukuthi zikhona ezingaphandle ngoba ubuningi bethu abaningi sikhona ngale kuyibulelani ngoba imbali yakhe nxa siyibala beyichasisa ngoba sibengcwethi ezithile embalini zesintu zakwethu ezinjengabophathisa kuyalandeleka kulomzila kuyakhanya kulomkhandlo ukuthi into le yasuka lapha yalapha. Hayi, sakuzwisisa sakwemukela izinduna ikho sathi nasesile Crown Council le siyizinduna zokuthi into le sifisa ukuthi siyilungise igcitshwe ngokupheleleyo.
So siyabona kulozwide kalanga Khumalo la uyakhuluma uthi la khonapho ke esitikini kuzobuya ke lo mnumzana Stanley Khumalo labantu bakhona liyakhulumisana labo yini ngodabalolo?
Ambona ngani lokho kwaqedwa ngamaKhumalo kodwa anti vele umbuso sonke sihlala sikwazi ukuthi uyabangwa njalo umbuso ligazi.
Kodwa kuza
akula mbuso owako wabuya ugeleza njengamanzi njengokudla kwengwenya okubuya namanzi.
Umbuso uyabangwa sibili.
Wonke umuntu nxa embathile kugodola uyidonsela kwezakhe inyawo.
Kunjalo sibili. Ndunankulu, akutsho ke ngamafutshane kokugcina ukuthi pho libona zani ke isigaba usesisele ukuthi lisihambe isigaba sakhona singanani uze lilungise konke kokhonokho?
Thina thina njenge-Crown Council into esiyikhangelele ezigalele ukuthi sibone ukuthi ama-cost asebenza siya kuma ngaphi, kungaphela into yonke ye-court le, yikho sesizaqalisa ukuthi sisebenze udaba lolo. Aluqalwanga yithi, ngithanda ukuthi abantu babekwazi ukuthi udaba lolo kaliqalwanga ngu-Chief Mathema kumbe labanye labo khathesi. Udaba lolo lwaqaliswa zinduna ezinye zazikhona emuvane ezithinta osivalo osivala umahlangu ongungumba nomkhwananzi onyanga zonke, ayikhona lokhona kathesi. Ababekhona phambilini yibo abaqalisa le into yokuthi kakudingwe kuvuselelwe isizwe, kudingwe inkosi, kube lobukhosi bamaNdebele.
Kodwa sekuseduze na ukuthi kulunge?
Anti sengwazikhahlela vele.
Ye,
angeke ngitho ukuthi kuseduze kumbe kukhathana, kodwa kukhona kuyadingakala ukuthi isizwe sibambane, singabambana njengoba bakokhumalo sebasivezele ukuthi imfundo ingaphi, le mbali ingaphi. Kuyabe kufanele ukuthi kungadlula indaba yamakhoti yonke leyo, kulungiswe, igcotshwe inkosi yesizwe.
Besixoxa lamhlanje le nduna uMathema, umgcinisihlalo we-Crown Council, ebona ngokugcotshwa kwethole lesizwe uPrince Bulelani Lobhengula Khumalo. Siyaqhubeka ngodaba lolu ngeviki ezayo, lapho siyakhuluma khona labantu abatshiyeneyo. Oliver lisemoyeni ngenjabulo, ngumthembo sithemba uGibbs Dube lilale.
Khangela obaba mkhulu, babe lobo logogo
benzi.
Khangela ezinye izizwe, ziyawagcina amasiko.
Luyalandela uhlelo oluphathelane labasakhulayo.
Ikudibana kuhlelo labasakhulayo, ngingumayigobe. Kuliviki siqhubekela phambili sixoxa lomnumzana Thafara Makaza, kodwa namhlanje sixoxa ngento ethiyeneyo. Ngeviki edlule besixoxa ngenkampani yakhe iZim Taxi, kodwa lamhla sixoxa ngenye inkampani yakhe okuthiwa yiFixer Inc. Masambani kuye siyezwa okunenge. Makaza, ngiyakwamukela kuhlelo bhuti, unjani?
Ngiyaphila mina, unjani khona ngapha?
Siphilile, siphilile baba. So, masiqala uhlelo usitshela ngamafishane ngale nkampani yakho iFixer Inc.
Yebo, so iFixer it's a very simple app ekwenza ukuthi nxa umuntu edinga umsebenzi, nxa ungumuntu oklinayo, umuntu ongumplumber, electrician, uyakwazi ukubona imisebenzi efunwa abantu abasemaduzaneni.
Ngeviki edlule besixoxa sithinte le ndaba e-data. Ngiyazi ukuthi iFixer layo just like iZim Taxi iyatholakala ebulenjini. Nxa umuntu engelayo i-data uyakhona na ukwenza into efanayo ukuthi alithinte ecingweni bese sebenzisa ama-services en?
Owakhathezi akakwanisi ukuthi asithinte ecingweni, but sisazama ukulungisa khona ukuthi emalangeni kuyabe sekukhona. But owakhathezi kuyakumele umuntu ebele i-internet.
Awuboni ngani lokhu kungahlupha?
Ya, kungahlupha sibili, kodwa abantu ade beyisebenzisa kathesi ade bengakakhulume ngakhonoko, but yinto eqakathekileyo sibili ukuze siyithinte abantu abaningi sibili, so sizakufaka emalaki.
Kuyini okwenza ukuthi ube lesifiso sokuqala iFixer Inc?
Ya, so iFixer Inc ivela ukuthi ukulungisa, ukufixa anything. So mina ngananjela ukuthi abantu abaningi bobulawayo kumbe ngaphi, abaningi abaye besebehambe ema-university, imisebenzi yahlupha kakhulu, and iningi labo ligcina selisiwa ngama-service providers, abalungisa i-plumbing, ama-electricians, abanye abayenza into ze-laundry, catering. So mina ngabona ukuthi at least kungaba nendlela eyoku-organiza ukuthi bekwanise ukubuilda i-reputation kuma-customers abo through iFixer yona le i-app yakhona. So yindlela yokuthi abantu bethole imisebenzi yabo lula.
Inkampani yona le iFixer Inc ikhangela ukusiza abantu abaphila eZimbabwe jikelele na?
Yes, abantu abaseZimbabwe kathesi labantu abayi-50 abarejistile.
Awungitshele-ke mnumzana, umuntu angathi hayi lasi isifiso sokusebenza ndawonye lawe, laye asebenzise ama-services awe-Fixer Inc, kumele ayenzeni?
Ya, so nxa umuntu ele app yethu ye-Fixer, sithi nxa isitofu sifile endlini anti wena uyakufuna u-electrician, but nxa ungakwazi u-electrician yapho uhamba ngathi ku-Fixer laphana, then uyadescribe ukuthi ufuna ukulungisela maybe kule plate ezingasasebenzi kwisitofu sakho, then ungaposta ku-Fixer umuntu okwanisa ukulungisa isitofu professional electrician esave sihle sayiveta nje uyabona umsebenzi lwana then uyakwazi ekufonele khonapho ngazo ehle kufonele directly wena then nxa engayenza umsebenzi uyambhadala then uyamnika irating ezasebenza ukuthi nxa umunye esefuna ukuthi umuntu lo anamsebenzele yabe sekwazi ukubona umuntu lo uyakwanisa yini umsebenzi wakhe.
Kodwa ngaphandle kokuthi mina njenge ngibe yiclient esebenzisa ama-services enu, nxa mina ngiyi-professional and lami ngifisa ukusebenzisa i-platform yenu lena, kumele ngiyenzeni?
Yeah, so into uya-applya, ungathatha i-app kule ndawo lapho ukuthi uya-applya ukuthi usebenze lakhe. Then nxa unga-applya lapha siyathatha ama-details akho, siyabe usitshela la ukuthi ususebenze okweminyaka emingaki, usitshele lo ukuthi wake wasebenza ngaphi lama-qualifications akho. Then nxa ususebenza lathi thina uyabusebenza lapha then kumsebenzi lani oyitholayo thina siyabe sithatha lathi 10% khonapho.
Kulula okungakanani ukusebenzisa le app yenu?
Akulula sibili, okwakho yikubhala kuphela ukuthi wena ufuna ukulungiselwana. Nxa ungabhala then uyasenda kuphela, then umuntu uyabe esebenzisa i-app yethu eyi-professional uyakubona yena esayidini lakhe.
Right, masigqibe uhlelo Thafara, utshela abalaleli ukuthi nxa befisa ukuyithola le app kumele bayephi?
Iinumber zami engizisebenzisayo lapha eZimbabwe ngu-0787-526-338. Njalo bengaphomba ukuthi Fixer Zimbabwe ku-Google Play Store bayakwanisa ukubona i-email yami then bayakwanisa ukubona yonke into emayelana ne-Fixer.
Hayi, sikuzwile kahle Thafara Mnumzana, ngiyabonga kakhulu bhuti, bekuhle ukuba la kuhlelo lwabasakhulayo.
Ya, lami ngibongile.
Hayi, mthwakazi omuhle lapha bengixoxa lo Mnumzana uThafara Makaza. Kwane lokwa lamhla bafethu, masidibane ngevikezayo. Oliver Lisayo ngenjabulo, sengilishiya-ke ngisithi libe leviki elishukela. Igama lami nguMikeove. Bye bye.
Siyabonga Mike, kesizwe ezokholo lwesiKristu.
Yikudibana kuhlelo lwamakholwa, uhlelo vuselela umoya. Igama nguNtungameli Nkomo. Lamhlanje isilomfundisi Thandeko Zintimkandla. Ngiyakwamukela kuhlelo mfundisi.
Ngiyabonga baba Nkomo, sakubona wena la kanye nabalaleli ababukele.
Usiphatheleni lamhlanje?
Namhlanje sizakhumbuzana ngendaba esithole encwadini kamprofeti uHezekiah isahluko ngu-37 amavesi ngu-1 kusiya ku-6. Abalesikhathi bazabala khonapho, abanye vele indaba abayaziyo, indaba yesigodi samathambo omileyo. Lithi lizwi lapha encwadini kaHezekiah, uNkulunkulu wamvakathela wambonisa isigodi samathambo omileyo, kuthiwa angomanga uphela kodwa awome kakhulu, okutsho ukuthi engxenye mhlawumbe ayisele isikhathi eside lawo mathambo ekuleyo ndawo. Wasembuza ukuthi kambe la mathambo owabonayo angaphila yini. UHezekiah wathi, hayi Nkosi, nguwe owaziyo. UNkulunkulu uyamtshela uHezekiah uthi la mathambo azaphila ngobana mina nguNkulunkulu, athi nxa esephile lawo mathambo abantu babone ubukhulu bobuNkulunkulu bayo. Amazwi akhuluma ngesigodi samathambo omileyo singawafananisa lempilo yomuntu. Sikhona isikhathi empilweni zethu lapho esizwa impilo yethu yomile kungelalutho, siphansi esigodini singaboni lutho, sesilahlekelwe yithemba, sesilahlekelwe indlela, sesilahlekelwe umbono, sesilahlekelwe lalukholo kwabanye. Impilo zethu zimvele sezifana namathambo ngoba ithambo nxa lilodwa lithambo nje kalamsebenzi. Impilo zethu ziyazincipha, siswela impilo. Yiyo mhlawumbe impilo uNkulunkulu ayibona kuwe ukubana usukufana lesigodi samathambo omileyo. Abantu bayakuhleka, bayakunyonkoloza, bakhuluma ngawe, bayakudelela, bayakweyisa, bathi kake limkhangelelo.
lo akusela lutho uza sitshelani kala lutho umyanga kafundanga uyagula uyiloku lalokhu ilizwi likaNkulunkulu libe selisithi lanxa kunjalo impilo yakho ilakho ukuvutheleleka uthole impilo njengamathambo abona uHezekiya uNkulunkulu uthi lamathambo azakuphila lami ngithi kuwe mntu kaNkulunkulu namhlanje akukhathalekile ukuthi usesimene esinjani ulako kuvuka esigodini uNkulunkulu athathe afake inyama le msipha empilweni yakho akuphefumulele umoya omutsha uvuke ume ngezinyawo labakade bekuhleka lakade bekukhangelela phansi bamangale sebebabaza ubukhulu bukaNkulunkulu sengitsho lelizwe lakithi imbala singaba yinhlekisa ezizweni sishwele lokhu lalokhu sikhale emini lebusuku kodwa uNkulunkulu uthi lingadeli lingalahli ithemba bazalwana abathandekayo asithembeni uNkulunkulu uthi kasoza sithiye sisodwa yikwethi lanxa sidabula esigodini sethuzi lokufa asinakwesaba ngoba uNkulunkulu lakhe
akuyiphethe mfundisi
asikhulekeni baba nkulunkulu oyingehlula lutho wena mnini mandla wonke ngiletha abantu bakho laba abangabe bethwele nzima emphefumulweni beswela ngitsho lokudla beswela ngitsho lezembatho beswela ngitsho lengubo beswela imisebenzi kodwa nxa bethembele kuwe uzabaphakamisa khulekela lelizwe lakithi elisebunzimeni ungalikhohlwa Jehova momhle nxa abakhokheli bakulezi sizwe besizwa amazwi la labo kabazilahle enyaweni zakho uphakamise lalo ilizwe ulibeke phezulu libalele ezizweni ezesaba wena hlalelatho silondoloze sila manje uzobona phakathi amen
amen mfundisi bekukuhle ukuba lawe kuhlelo siyabonga kakhulu
hayi ngibongile lami uNkulunkulu abe lathi
Lolo bekuluhlelo lwamakholwa uhlelo vuselela umoya besixoxa lomfundisi iThandeko Zintimkandla igama lami nguNtungamile Inkomo asibeni kuhlelo lunye ngeviki ezayo
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha eVoice of America eWashington. Dr. Jackson, I got it. Stop. You live it for the moment. Go. Loga Janet Jackson elo Daddy Yankee besithi made for now silethemba liukholisile luzophuma ngapha emsakazweni we Studio 7 singakehlukanike sikhangele ezinye izindaba ebezikhokhela lanxa usiba lukhulu webhanga elikhulu le Reserve Bank umnomzana Mangudi ayisithi Amafutha emota ayipetrol asekhona. Abanye bayala besithi hayi lokho kulendwendwe ezinenye. Ibandla leMDC elikhokhelwa umnumzana nesenchamisa lithi
ngibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.